Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende kaningi ukukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni. Ngoba singakhangela ngomunye wezomnotho, abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile.
Unobhala jikelele umanyano wamazwe we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi ezansi e-Afrika ukugoqela eZimbabwe.
Amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasotsha asemtshelele ukuthi hayi lokhu ngeke ukubuya. Ubuye futhi kwezakale ukuthi hayi ngempela uqinisile futhi akasafoni kumbe uyafuna. So singawukhangela ngendlela.
Umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa owokuthi kasoze aguqule isekelo sombuso welizwe ukuze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abasakhulayo bebhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu lonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuzidingela ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Unobhala jikelele womanyano wamazwe o-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi awezansi yezwe le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe. Isikhulumeli sikaGuterres umnumzana Stefan Dujarric wethule amazwi la izolo ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ehlele indlala njengesimo esiyingozi ephuthumayo elandela eleZambia leMalawi lawo alezigidi lezigidi zabantu ezidinga usizo lokudla. Ihofisi ye-United Nations ebona ngokuphandela abalambayo e-Coordination of Humanitarian Affairs ithi yesabela ukuthi ukusilela kwamanzi ahlanzekileyo kakhulu eZimbabwe kulakho ukuphehla imikhuhlane efana lowe-cholera. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umgcini isihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula waqala ngokumbuza ukuthi isimo sekholera sinjani eHarare kulezi nsuku.
Ngathi lezi nsuku eHarare hayi kuthule kasizwa ama new cases ekholera ngaye khona amalutshwana angathi kwehlile kwalezi nsuku.
Ungathi sokulungisisiwe konke yini obekuhlupha okubangele ukuthi ikholera iqhamuke kwasekuqaleni?
Engingakutsho ukuthi umkhankaso owenziwa nguhulumende uncedile ukwehlisa inani labantu abahlaselwa yikholera. Njalo kule mithi le ababeyithontisela abantu. Okwakhathesi kule ngesikhiwa kule abathi bona yikhiwa. Ikhiwa kayisiyo i-prevention. Ngoba udubo silokho silalo sibili olwamanzi kusitsho ukuthi noma ngasiphi isikhathi ingasukuba futhi ikholera. Ngoba udubo olukhona yikuthi amanzi malutshwana. Njalo kwesinye isikhathi amanzi abuya engcolile, izakhamizi ziyakomplaina kasazi ukuthi kuyini okwenzakalayo koko Jeffrey Mortoni Waterworks khona ngale ngoba amanzi abuya engcolile engahlanzekanga kangako. So i-treatment singathi eyamanzi hayi gayi 100% right. So lokhu kwenza ukuthi sithi noma ngasiphi isikhathi ikholera ingasukuma futhi ngoba ngisilungu bathi bona nxa uqeda udubo kumele ukuthi ukhangele imbangela esingathi i-root cause. Nxa i-root cause ungayiqedanga kuyafana lokuthi ugamula isihlahla kodwa sizahluma futhi emaceleni ngoba kawugumanga impande zesihlahla.
Lona udubo lwamanzi lolu lungalungisiswa njani kahle kahle?
Harare ningathi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi ngabe bayengezela ngazi indaba yama treatment le ngoba amanzi akhona singakhangela idam le Darendale le Likichiwero amanzi akhona lengayizulingananga kangako lonyaka kodwa kungcono kodwa sile ndawo njengeChitungwiza. IChitungwiza ayila amanzi ayo ithatha amanzi eHarare. Kusitsho ukuthi kumele ukuthi kube lemizamo yokuthi iChitungwiza izimele ibe lamanzi ayo.
Nxa sesikhangela umumo wendlala lapha ungathi khona ngapho eHarare edolobheni bakhona abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla yini njengabe emaphandleni?
Ya, iqiniso ukuthi uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni. Ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile. Wakhathesi singakhangela ukuthi ibhakede lomumbu ekuqaliseni komnyaka libe likuma-$5-6 kathesi selitshaya kuma-$13-15. Abantu abaningi edorobheni baphila ngokugayisa ukuthenga umumbu begayisa kodwa nokujula kwangkona abaningi abanelisi ukuthi bangaphila sibili ngemali abayiholayo. So kumele ukuthi kube lemizamo yokuthi iningi labantu abasedolobheni esingathi ababelow i-poverty datum line lincediswe. Uhulumende angakhangeli emaphandleni kuphela kakhangele njalo lasedolobheni ngoba ukuphila kunzima kakhulu kubantu abaningi abedolobheni abangasebenziyo nalaba abanye abazama ukuphila ngemisika. Nxa imali ingekho akula ozathengela omunye ngoba umsika uyahamba nxa kuyikuthi kulomuntu okuthengelayo. So baphila nzima sibili abantu eduzeni emadolobheni lapha ngoba kathesi nxa sibhodabhoda siyabona ukuthi abanye badla kanye noma kabili ngelanga njalo kungasikho kudla esingathi okungasuthisa noma ukuphilisa imuli. Balithwala abaphilo esingathi impilo e-right.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekhona le eHarare. Umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kasoze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu njengoba isekelo sombuso welizwe esikhona okwamanje singavumi lokhu yamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abanye besithi engabe eqinisile esesaba ukukhuluma iqiniso kumbe etshaya inja efihla umphini. Bekulama-slogan kweminye imbuthano yebandla lezanu PF athi ngomnyaka ka-2030 umongameli Mnangagwa uza kuba elokho esesihlalweni lanxa amanye amalunga aleli bandla ikakhulu ibutho abebikwa ephikisana laleli nyathelo. Phezu kwalokhu ibandla lezanu PF bese lithole amalunga edale lephalamende amaningi okokuthi lilakho ukuguqula isekelo sombuso welizwe kulandela ukhetho lwama-by-elections olwapha izikhundla zalabo abaqotshwa ngelinye icele lebandla le-CCC kuzanu PF. Asizweni amazwi siqhubekele phambili ngalolu daba sihlaziya ukuthi uhamba njani. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezemfundo njalo ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami mina lento kumele sibheke kathathu ngathi kuma engiza amathathu ngoba kumele sisaze uqaleni ukuthi umnanga ka umuntu ongumcuthi osebenza esithu umuntu working the shadows umuntu ovele kusukela ngesikhathi sombangazwe la ngombusazi umuntu osebenza ukuduka ingqondo zabantu kufihla izinto so kungenzeka ukuthi khona lapho yena uzama ukusivala amehlo uzama ukuvala abantu amehlo then kubuye kwenzakala ukuthi khona ngempela usevumile ngani usesesaba ngokuthi ayiphambe ngokufuna ukukhankasela ukubusa kwehlandla lesithathu ngoba phakathi abantu abusa labo abamfake embusweni ngamasosha masithi siyakhangela ngento nje eziphuma amaphepheni amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasosha asemtshelela ukuthi hayi lokhu ngeke ukwenza asisuze sikubuye futhi kwenzakale ukuthi hayi ngempela uqinisile sizizwe akasafoni kumbe uyafuna so singakukhangela ngendlela ezinene
engaphumela igcekeni ubona abanye bakhe bekwamukela lokho njengoba usuke watsho ngokwebutho baningi yini abangamsekela kumbe balutshwana
ungathi uyakubhekisisa usenkingeni la njengoba nje ubefake lebutho embusweni bakhona abamfunayo ukuthi akwenze lokho sike samuzwa nje umsekelo wakhe ubaba Kembo Mohate ekhuluma esidaye uzomsekela
ngubani omunye abangamfoxela phambili ukuthi ancindise
amandla ezanu kathesi yona ngokwayo iyiphathi ayikho iphethwe ngamavutho yibo abantu abayenza ukuthi iwine yibo abahamba bebamba lapha imitshina laleni ukuthi izanu iwine lanxa abantu belokhu behlala belisoluthi ayiwine ngakho-ke kuzoba lula kubo bona ukuthi bafake omunye okwakhathesi masikhangela umuntu abalakho ukuthi bamfake nguye uchiwe iphower yonke amandla wonke akhona ngale buthweni yibo nje abalakho ukuthi bamfake kodwa ma sithi uyabhekisisa uzobona ukuthi ukulwisana okunye okuthile ngapha komnangagwa asikathi i-civilian ruling faction langapha bebutho kodwa ma umnangagwa esephumile wavuma ukuthi uyaphuma kuzoba nzima ukuthi bazofaka abantu owabo ngapha ongekho ebuthweni so mna ngokubona kwami umuntu ozongena uzobevela ebuthweni okwakhathesi kulula ukuthi sithi nguchiwenga kodwa angithi abantu bayakhuluma la bathi uchiwenga ngeke abusi kodwa ma sibhekisisa kathesi ngibona sengathi bazofaka yena bazofaka yena ngoba angimboni umuntu ongabuya ongapha from engile singathi ngamasivileni kuthangathathu uyobesisaba laye ngoba kulokulwisana phakathi kwebutho labantu bakamnangagwa abanye sasikhuluma ngayo sithi ingxenye yezalo lena sithi yilacoste.
Lo-ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu, ingcwethi kwezemfundo njalo icubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Egisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kule nkampani zendizamtshina ezimbili ezimise indizamtshina ukuthi zingaphaphi zisiya kwele Somalia kulandela imbiko evela kwele Melika ethi leli lizwe lilakho ukuhlaselwa ngasiphi isikhathi ngamalwa ecatsha. Ibutho leMelika lazise lamuhla ukuthi linikeze amabutho akwele Ukraine izikhali ezincinyane kunye lenhlamvu ezathathelwa amabutho akwele Iran. Imbiko ethulwe ngeleMelika ithi izikhali lezi zihluthunwe zisiyaphiwa amabutho enhlanganiso yeHouthi. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umthethwana kwezeMelika umthethwandaba wesigaba seNew York usulahlele kachana isicelo sewaye ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump esokuthi icala lakhe lokufumbathisa liyethoniswa kwelinye idolobho elingayisilo Manhattan. Leli cala lizaqala ukuthoniswa ngomvulo ozayo. UTrump wetheswa icala lokufumbathisa untombazana ophila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Amagqwetha kaTrump afake olunye njalo udaba emthethwandaba izolo olokumvala umlomo ukuthi engazathuka iziphathamandla zenkantolo labanye abasolayo ngodaba lolu okwenziwe ngomunye njalo umthethwandaba. kodwa kungakhathalekile lakho konke lokhu, usekelo luka Trump lubikwa lokhe ludlondlobala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngolwezi kuwonalo umnyaka.
Hayi, okwalapha e-America mina mbona ngathi kusesekhatshana, ngoba khathesi njengoba sisaphethe linyanga engeka April, May, June, July, August, September, October, November, singona sizangena kukhetho, kakukabonakali ukuthi kuyini okuza kwenzakala, ngoba angithi okungathi okunye okwenza kungabonakali ukuthi lo phikisayo ozama ukungena la esihlalweni uTrump unkonezangena amakhodi akhe lawo unkonezangena abonakale ukuthi amfuqa msengathi. Mina mbona ngathi basangqilana nje, basadingana lapha lalaphana, basafuqana, befuqana lapha lalapha. Kodwa ke kuzaphuma nqazo kusiya ekugcineni kwendawo ukuthi onguye ophumayo, okhanyayo ukuthi angawina ngubani. Okwakhathesi kungathi nje nguthilo bhanga.
Umongameli Joe Biden ubona ngxakwe ukuthi enganqoba, engaqhuba kuhle umsebenzini ukwedlula lokhu akwenza kathesi, kumbe njengoba uyabe ngumuntu oyabe sekhule ukwedlula ayikhokhona kathesi ukuthi engayehluleka ukubusa.
Ya, lapha engikubonayo ukuthi hayi ukhulu ngokhulu, awukhulu engukhulu ngokhulu. Imbona ngathi okunye okuzakhathala, okuzahlupha ama-Democrats ukuthi bafake ukhulu ukuthi abe nguye obamelayo. Yikuthi bona abakholwa ukuthi kungaba khona omunye umuntu ongamelana lo Trump. So ekukhulumeni kwabo mina nxa ngingathola isikhathi sokuthi ngibacebisa ukuthi abakhuphe uBiden bafake umuntu omutsha, isikhathi sisesekhona, ngoba abantu abatsha ababoni ukuthi bangavotelelana uBiden engikhulu enjeya. Bangafakwa umuntu omutsha, like for example uSenator Coons athathe laphana, then oseza kuba ngukhulu ngubani? Oseza kuba ngukhulu nguBiden, nguTrump. Then abantu abatsha baza kuthi khulu bonke baye kuma-Democrats, sebewina, sebethatha umbuso lona. Kodwa kwakhathesi hhayi, ukhulu sesebenzile, kuthiwa kusina ukudidelwana. Xa sesebenzile kadede ayekela abancinyane benze.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni holandela izombusazo welemelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khona pha kwelemelika. Abasakhulayo eZimbabwe ababhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu yalonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuziphandela. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Abatsha laba abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bebevele bephila nzima bekhangelele ukuba ukuza kuna izulu belime bethengisele uzulu okuchiyeneyo. Kodwa kunzima lonyaka njengoba kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.7 million eZimbabwe okukhangelele ukuba bazaholiswa ukudla nguhulumende ngenxa yokungani wezulu. Iningi labo kalisebenzi ngoba amafekithali amaningi avaza eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo ohlala eJombe esigabeni sikaSabhuku, umlotshwa uThembani Dungeni, uthi ubhekane lendlala enkulu eza kwenza kube nzima ukuthi aziphilise.
Abantu bangapha siphilenzi ngoba kubanga lezulu. Kungabanga lezulu osomabhizinisi sebekhweze intengo zabo zempuphu lokonke esingathi sifuna ukusebenzisa insuku zonke, okunjengabo cooking oil. So awamanje impilo sazoba nzima. Mama ungela manzi, mama singela zilimo esilazi emakhaya sesiyagcina sesingabatshontshayo
umbini. Ulibhathi Mlilo laye ohlala eJombe uthi isimo sesibi okokuthi imali yonke abeyigcinile ukuze adinge icence lokutshayela imota usezayisebenzisa ukuthenga impuphu.
Nxa sesikhangele thina njengabasha udubo esihlangana lalo ngesikhathi lesi esendlala, abaningi bethu basebenzela emaplazini, kodwani emaplazini wakhona sebexoshwa imisebenzi ngenxa yokuthi akusela lutho lokusebenzela nxa kule ndlala, akusela lutho esilulimayo ngenxa yendlala. Okunye futhi abasha thina siphanyisa ukucaphuka, sigcina sidinga ezinye indawo sibalekele egoli, egoli yakhona futhi sifike sibulawa khona ngayo.
UHebert Majahana ohlale eHarare uthi indlala yalonyaka imikubi ngoba ukuzamele athumezele umama wakhe ohlala enkayi imali yokuthenga impuphu kulokuthi agcine imali yokuzithuthukisa.
Ha, lonyaka izinto zimikubi kakhulu. Obe imali ebesiyithola yona le encane ebesiyithola ukuthi isiphilise sincedise kwezinye indawo ezinjengokwakha lezinye indawo lezona lezi umuntu angabamba kizo, isihamba yonke isithi ihambe yonke iye empuphini. Impuphu isikhwelile, izinto sezidula impuphu nje, specifically impuphu isikhwelile.
Owesifazana osebenza kwinkampani ephekayo eHarare uNkosazana Pretty Dube uthi ngasenathemba lokuba umnyaka ka-2024 uzamlethela impilo engcono ngoba ukumele asebenzise imali ayitholayo.
Indlala le ebuya ne-drought njengabantu abatsha izasiaffecta kakhulu ngokuthola ukuthi asisebenzi njengabantu abagciniweyo ngabazali. Abazali bathemba ukulima, ukulima kwakhona kathesi into eyabe ingabhadali kusuka kusinde, kakhulu uma kuyukuthi usetertiary ngapha ama-tuition ubhadalelwa ngumuntu osekhaya. Ngabe ngavunanga akathengisanga ngapha le nkomo zakhona ziyacuba, kusuka kube nzima ngoba uyakwazi ukuthi nxa kungavunwanga kahle kungakwanisa ukuthi inkomo ithengiswe lawe uthole ukubhadalelwa ama-rentals.
Kodwa omunye osakhulayo ozisebenzayo uRegan Sibindi uthi akasoze avumele indlala yalonyaka ukuba imbisele emuva isithi uzaqala ukuthengisa ukudla ngoba esebone amathuba ngenxa yendlala.
Akulunganga ukuthi abasakhulayo bebe ngabantu abakhalayo ngoba izulu kalinanga. Nxa izinto zime kanje, yilo ithuba lokuthi abasakhulayo bedinge indlela zokuyenza ngayo imali. Kunengi abasakhulayo abangakwenza elizweni ukuthi bethole imali, maningi ama-business opportunities abangakwanisa ukuwayenza, abangakwanisa ukuthi bewathole bethole imali. Ngoba lesi ayisiso sikhathi sokuthi bebe ngabantu abakhalayo, kodwa kumele besebenzise izandla zabo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aze lendlela ezehlukeneyo zokuncedisa abatsha lonyaka. Lokhu kugcizelwe uNkosazana Cheryl Maphosa owenhlanganiso eye-Youth Arise othi kumele uhulumende abe nesikhwama sokusiza abatsha ngesikhathi sendlala.
Besicela uhulumende ukuthi agcine imali agcine isikhwama sokuncedisa abatsha nxa sikhangele indaba le e-drought, ngoba bazasala begcina betshontsha, abanye sebesebenzisa into zidakamizwa. So sifisa ukuthi uhulumende ibacabange.
Ingcitshi kwezomnotho osebenza lenhlanganiso ye-Labour Front uMnumzana Peter Khanye uthi kuza kuba nzima ukuba uhulumende akhangele abatsha kuphela ngoba kuvele kulo dubo olukhulu lwendlala ehlupha wonke umuntu.
Bekungaba ngumqondo omuhle nxa uhulumende ubengenelisi ukuthi abe le mali akade efake eceleni ukuthi incedise intsha yethu yenze ama-projects atshiyene tshiyeneyo ngesikhathi lesi esikuso sikhayelane lendlala ekhona ngemva kokunganikwe zulu lonyaka. Uhulumende wethu kodwa ngimkhangele akalayo imali yokuthi akwenze lokho. Uhulumende wethu singakhangela i-tax bracket lapho kuza khona imali ayitholayo uhulumende inciphe kakhulu.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende esibona ngomsebenzi wabatsha kuhulumende ekuhlangothi lweZimbabwe Youth Council uMnumzana Brian Nyangwade uthi uhulumende uyazazi indubo zabatsha njalo uzakuba lamacebo okubaphathisa.
Sizama ukuba abatsha babe namathuba atholakala kungatsha ezihlukeneyo zikahulumende.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ubikele umhlaba wonke ukuba eleZimbabwe libhekane ledlala enkulu, ngakho ke ucele uncedo ukuze kudingelwe abalambayo ukudla eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eyeWorld Food Programme zithi zizazama ngamadla wonke ukudingela eleZimbabwe ukudla loba lidingele ukudla amanye amazwe. Okwamanje akukaziwa ukuba sokutholakale malini eyokunceda uZulu ukulandela ukwethulwa kombiko ngumongameli Mnangagwa wokuthi ukoma kwalonyaka sokukuzinga le-national disaster. Ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ithemba liyaphuza lonke basakazi lomhlaba wonke jikelele. Hayi, siyayibona indaba yeziki mani le. Into ekhona yokuthi akukho ngisho lokukodwa engibona kuzaphuma la, ngoba kade ayiqalanga namhla phela indaba yemali yeZimbabwe. Khumbulani ama-virus check, ama-special airport check, ama-point note okubala yikuthanda vele, akungeke kwasiza lokho. Okukhona yokuthi akudingi isizathu esenza lona ikhanda libe buhlungu. Lolu hlupho olukhona lapha ngibukhokhela khona, angeke kube le nto kuthiwa intsha emangalisayo namhle ngaphuma ngalo mbuso ovele ukhona. Indaba lapho akulungisiswe lapho kuqala, siyadlala sikhala njalo nje. Ngiyabonga.
Hello Studio 7, injani lonke ngezindawo ngezindawo? Mina ngusakhile ngiphuma enka esigabeni sasesebhomoni. Hheyi bani, naye lo nyaka kunzima hlekeza, kunzima emva laphambi, kunzima sibi noma ubaba wethu samvotela siwawina, kodwa esicela kasicaba. Hheyi lo nyaka kunzima, kunzima emuntwini wonke, akho nto kubani ku-right, kunzima emuntwini wonke, kunzima sinini, kunzima sinini. Nithi khona ngapho samafatile njani? Hayi thina siyaphila, siyaphila khonapho. Ulayo Studio 7, ngizwa ngikhuluma
usakazele njani. Hey mna ngagokoke yeko ukuqhata bani, ulungisa imali, imali yayo, imali yayo. Ungalungisa imali, imali enginavali, imali after isikhathi ezo-expire. Akayeke lokhu, ayeke yeke ukuthwela kwebhizi ekuqhatha abantu ngamanga. Ayikho imali ekhona eZimbabwe. Ezinongo eZimbabwe kusesele government yezano-P F, ngeke ibe nemali.
Sanibona Studio 7, masakazi abahle ngugajeni lokhulumayo nalayigoli. Sicela bandla ngalendanga esibizele umuntu ophethe zemfundo ngabe emathebeleleni, sike sibuze ukuthi kutheni ngosama esikhethela amatisha esishona ngapha emandebeleni, ngoba njalo nje mawuhamba usiyalapho uthole ukuthi itisha ishona. Ngiyakhumbula nje ngiyahamba ingane yami ihlwele isindebele, manje hamba ngisesikoleni siyafika lapho umuntu ofundisa isindebele lishona ongazinini ukuphronounce amagama kuze kube nini ngempela senza le nto le ngabe eshona. Ma ngisabuza utisha omkhulu wangitshela ukuthi cha amatisha nobani-ke, sifike ngicabanga ukuthi iqiniso lelo. Into abayenzayo bafaka utisha omkhulu abelishona abesebiza abangani bakhe, ebiza abangani bakhe nje bazofundisa. Ngeke utholile khunjane indebele le emashoneni, ngeke ulithole indebele emashoneni. Kala please ke sibizeleni sibuze ukuthi indaba benza leyo nto leyo benika izingane zethu imfundo ephansi ebulala ulimi. Ngibonge basakazi.
Studio 7, hayi siyabonga ukuthi lisethulele izindaba ezimnandi ngale ndlela. Le ndaba yale mali ekuthiwa imali entsha evelile esekhaya, indlela nje uhulumeni yokudinga ama-foreign currency ebantwini ebamba abantu inkunzi. Hayi, angiboni ukuthi imali yezonceda abantu le. Zingaki izimali esezaphuma zahamba zishiya abantu behlupheka belahlekelwa zimali zabo emabhenki. Uhulumeni uyakwazi afanele akwenze lokho, ayazi nemali okufanele ayikhiphe ukuthi yiphi, hayi ukuthi akhiphe nalizona lise zimali ezinje. Uhulumeni akatshela abantu iqiniso, alethe imali okuyiyo eZimbabwe ebantwini.
Sanibonani ku-Studio 7 linjani? Wonke unkameli linjani lonke ku-Studio 7? Phansi ngabehluleki bakahulumende, phansi ngabo laba, hayi ngabancindezeli uhulumende wakhona. Dulu Smith lo phansi ngabo vele akulanto abazayilungisa laba bakuqamba amanga kuphela, abazehlulekela vele bayahakula ukuze imali kwabo lokhu ngamanye iziphepha batshiyane lati wala manga phansi ngabo.
Siyabonga balaleli bethu be Studio 7 elisithumeleke imbono wenu ku WhatsApp inombolo zethu zithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingasebenzisa yona leyo inombolo +12024650318. Siyabonga lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.